Mina ngibona ngathi inkulumo enjalo noma abantu abayenza into efana lena leyo ngabantu abangakatshintshi noma abangakaguqukiyo from indlela impilo noma izinto ezizihamba ngakhona kathesi ngabantu abasaphila ku-Stone Age impilo lena yakudala. So into eyiqiniso nje ukuthi umuntu nxa engayendanga kwesinye isikhathi kuya kungasi ukuthi kungenxa yakhe ukuthi ufuna ukuthi kube njalo noma ukuthi engayenzi. Nxa sithi siyakhangela nje into eseduzane nanguyana umongameli u-Ian Khama weBotswana ngumuntu wesilisa kodwa ubuse ilizwe leBotswana ngendlela enhle kakhulu enjalo engatshatanga. So uthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa as long ukuthi nxa engela mfazi akutsho ukuthi umuntu sofuna athethiswe ngoba uyabele izizathu zakhe esingazaziyo thina ezenza ukuthi abe kuleso simo.
Kodwa khona okukhulunywe ngunkosikazi Miss Hayirambwe njalo waze wagqoka isembatho kade silotshwe ibala lona leli alikhulumileyo, ubona ungani kungayenzani kakhulu emphakathini weZimbabwe abasoze bayekele na ukubasekela sebebona sebezibiza ibizo leli?
Bazayekela kakhulu ukubasekela ngoba laphana batshengisela indlela esobala ukuthi bona ipolitiki siyazi ukuthi ziningi indlela zokuthi nxa ufuna ukulwa labanye abantu ngendlela nge-politics zikhona indlela ongazisebenzisa kodwa indlela le esibone isetshenziswa ngumisi Hayirambwe yindlela etshengisela ukuthi yindlela engelamfundiso ebantwini bakithi. Nxa singalokhu sihlabela indaba yokuthi kulamahule elizweni lakithi kusociety yakithi abantwana abancane bafundani lena yinto embi kakhulu esifanele sicriticize ukuthi sifuna ama-politician abe yisisekelo abantu ama-politician abe yi-example ebantwaneni bakithi. Lokhana kuyinto engalunganga nje kancane.
Yinto esengqondweni zabo baba kuphela yini kumbe bakhona labo mama abacabanga njalo?
Nxa sithi siyakukhangela into le sibona ukuthi kathesi yinto kudala sasicabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyi-language mhlawumbe engakhulunywa ngabobaba kuphela kodwa kathesi nxa sizokhangela yinto esesibona ukuthi labanye omama ababe befuna ukucekela phansi isithunzi sabanye omama sebekhuluma inhlamba abangasazikhangeleliyo ukuthi zile mgomo noma mhlawumbe ziphelela nga sebekhuluma njana noma yikuyini besenzela ukucekela phansi isithunzi somunye umuntu. Ngibona ngathi kuyinto engalunganga leyo ngoba as ama-politician ngama-role models abantu bakithi. Nxa bengama-role models kufanele ukuthi batshengisele ukuthi i-leadership yabo injani, i-leadership yabo ingicela njani. Nxa siza lama-leaders azabe lokhu esakhuluma inhlamba ezinjalo ecekela abanye abantu phansi kutshengisela ukuthi ngabantu ababe sebeswele into abangayikhuluma ele phansi engatshengisela ukuthi bayayenelisa to motivate abanye abantu. Kodwa nxa usuka usiyahlambalaza omunye umuntu ongumama lawe ongumuntu ongumama ngibona ngathi laphana wena onguwe sokhiphe inhlamba ngosuzikhiphe isithunzi kakhulu.